Lingalitshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando ogwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe sisiwami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awusele okuningi ngalokho.
Ni-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka embili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yavekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelu hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers ngabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kune-African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006. Kodwa lakhathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lwenalwelana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto ekumele ukuthi ngathi yazifakela njengabontanga baseZimbabwe ezifakelwe kuyonalwelana ugwalo lwe-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le i-African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 eyokuthi kumele kube lokuthuthuka okusustainable e-Africa.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yangkhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela ezinene ezehlukeneyo. Ngiyokwenza shure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sithi i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sisuya ngaphankhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simaker shure ukuthi khona thina kwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele e-local level ukuthi kodwa kuthatha leyana lathi kuzaba le-gender quality selani maybe la kuma-municipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yana engale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando, bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthe kuqalisa i-COVID-19, i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19. Bakhangela lama-funds e-COVID-19 fund for i-Africa. Bakuhlela khona thana. So bathi-ke kuhlelile e-that level. Siyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke ku-level le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate-a lokukusebenzisa siku-implement locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapha esihleli khona.
Hayi Zulu kanti abasithanda ukubonga uThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olibalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.